Soko isika disendaba ku VOA Ndebele. Hola mungela emsakazweni ku Studio 7 ngolosine mhlaka 7 lwezi 2019 ngokhipha stube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukudinga odokotela kulandela ukuxotsha kwabanye abakhalala umsebenzi.
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngapi uma kungaba bonke laba abathonisayo bengaxotshwa? Le yinto enzima, yikuthi nje thina silandela umthetho.
Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hathi ukubaxotsha umsebenzi.
Ukuxotsha kwabodokotela lokhu aso solution problem ekhona ku-health health system, ilokhu ivaliwe ngenxa yokuthi odokotela bakho. So ukuxotsha kwabo ayisukuthi sokuzaba ngcono.
Izisebenzi zikahulumende zithola amapholisa avimbe ukuthi zitshengisele emgwaqweni izolo eHarare.
Amapholisa agcina esiyalela ukusubmit i-petition yethu. So thina asazi ukuthi amapholisa lawa kathi kuhamba njani, ngoba at first basivumela, ekugcineni sebesiyalisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi olubona ngokuqasha odokotela ole health service board luthi kuza kuba nzima ukudinga abanye odokotela abazasebenza ezibhedlela zikahulumende kulandela ukuxotshwa kwabakhalala umsebenzi abedlula amajumi ayisikhombisa. Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wehlangothi lolu, uthi balandela umthetho ekuxotsheni odokotela abakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uthi kukhangelelwe ukuthi odokotela abangamakhulu amane bazathoniswa amacala okukhalala umsebenzi mhlaka 3 ngoMpandula.
Kunzima ukuthi ngisho ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa, ngoba ukuthonisiswa asiyo i-health service board ethonisisayo. Kulama disciplinary authorities abayenza njalo, guided by i-ofisi ka-attorney general. So singeke si-predetermine i-outcome yama-hearings. So angiyeke ngibe kwazi ukuthi bangaki odokotela abazaxotshwa, kodwa engikwaziyo ukuthi amadokotela abazathoniswa bangamakhulu amane lamachumi amahlanu.
Lingabaxotsha Baba Sikhosana, pho lizathola ngaphi abanye odokotela?
Okokuthi abanye odokotela sizabathola ngaphi uma kungaba bonke laba abathoniswayo bengaxotshwa? Le yinto enzima, yikuthi nje thina silandela umthetho wokuthi abantu uma bengabuyanga emsebenzini okwamalanga amahlanu kusiya phambili, kumele sibathonisise. Ukuthi bazahlawuliswa njani yiko okungasitshela ukuthi bangaki odokotela abangasala besebenza kumbe abanye abangaxotshwa, kodwa ngeke ngitsho ngaphambili kokuthi siqede ukuthonisisa amacala abo lawo. So yiko nje engingakutsho.
Bangaki odokotela okumele libathonise?
Ukwengezelela kulokho engikutshiloyo, amadokotela esilawo ku-Ministry of Health bayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha lanye. Lokho kutsho ukuthi abakhalala umsebenzi bangamakhulu amane lamachumi amahlanu phakathi kwamadokotela ayinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha.
Udokotela Paulina Sikhosana, umgcinisihlalo wohlangothi olubona ngokuqhatshwa kwabodokotela olwe health service board, sixoxelaye eseHarare. Udokotela Mthabisi Bhebhe, okunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association, uthi uhulumende kumele ayekele ukuxotsha umsebenzi odokotela abafuna kukhuphulwe iholo labo.
Uhulumende usuke waxosha odokotela abayi-75 out of itotally yabodokotela about 1628 in Zimbabwe. Kasikwazi ukuthi kwenzeleni, udokotela kade bekucela uhulumende ukuthi bebhadale imali ekwanileyo.
Kuyini elizakwenza dokotela kulandela okwenziwe nguhulumende?
ukuxosha kwabo dokotela lokhu aso solution problem ekhona ku health system iloko ivaliwe inxa yokuthi odokotela bakho. So ukuxosha kwabo ayisukuthi sokuzabangcono lokho kuwesena isituation thina esikubona kufanele kwenziwe igovernment yokuthi kumele bebuye ku-negotiation table ikhulumisane sivumelane ukuthi odokotela kumele bethole isalary ekwanayo ukuthenga izinto kuma-markets, izinto sezithengiswa ama-prices angkhona at an interbank rate. So yisalary kumele ukuthi uhulumende ebuye ku-negotiation table ezosinika yona. Thina njengabodokotela i-position yethu ayikatshintshi, lokho sidimanda a fair living wage.
Udokotela Mthabisi Bhebhe, ukunhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Health Service, Zimbabwe Hospital Doctors Association, sixoxelaye eseHarare. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isisole amapholisa ngokuvimba ukutshengisela kwezisebenzi zikahulumende izolo zikhonona ngeholo eliphansi. Amapholisa abephe izisebenzi lezi imvumo yokutshengisela emigwaqweni kodwa asejikisa azidudula embuthanweni wabo lowo khona ngale-ke eHarare. Bebejonge ukuthi bafole ezidaladini betshengisa ukuthi bafuna imali ikhuphulwe uMnumzana Mthuli Ncube. Izisebenzi zikahulumende eziningi azisayi emsebenzini zisithi kazila mali yokugada amabhasi lemijova. Sixoxe lesiphathamandla se-ATUS uMnumzana Nation Mudzidirwa.
Into leyi isizwisa ibuhlungu kakhulu ngoba singakhangela i-Apex Council yachela amapholisa sanipha imvumo yokuthi la simatshe sisubmithe ama-petition ethu kodwa namhla ekuseni lathi kade sithaba kakhulu sibona amapholisa ukuthi ano bazasiprotekta kungangeneli abanye abantu bangasozisebenzisa kahulumeni but ekuchineni sesifuna ukuyosubmitha i-petition yethu amapholisa achina esiyalela ukusubmitha i-petition yethu so thina asazi ukuthi amapholisa lawa kathi kuhamba njani ngoba at first basivumela ekuchineni sebesiyarisa. So thina njengesisebenzi kahulumende njengamateacher into leyi iyasizwisa ubuhlungu kakhulu.
Sibone belidudula lapha belithwala omasarawurembo nebethwelwe ngamapholisa kalitshaywanga akulobotshiweyo.
Hayi, akulobotshiweyo kodwa thina besifuna ukudlula ukuthi sosubmit petitions then bagcina besithwala and ukusithwala kwangikhona awasithwale ngendlela engaso right kakhulu and lathi besithi abantu laba bayasivikela bayasiprotekta but ekuchineni sigcine singaba ngama-victims and thina ezisebenzi kahulumende besibaluthwani esigombe thi ngamapholisa lawa. So at the end of the day sigcine sithi kade amapholisa lawa yibo yini sebedemonstrator phezu kwethu kodwa yibo basinika imvume yokudemonstrator. So asazi ukuthi senze njani sezisebenzi kahulumende ngoba singahamba kuma-negotiations akula into ephumayo ukuthi sisubmit i-petition indlela e-right akula into ephumayo. So sesiphila yini njengama-slaves esilizweni lethu eZimbabwe njengesisebenzi sikahulumende
njengababalisi. Mnumzana Mudzidirwa, ungasitshela ukuthi kathesi lihola malini njalo lifuna yengezwe ifike kumalini?
Imali esiyihola vele akula lutho, asiholi lutho, asiholi nix ngoba imali esiyifunayo thina asifuni ukuthi basingezelele imali. Hayi, asikho esikufunayo. Thina sifuna basinike imali yethu kade siyihola kudala $500 bayirete ne-interbank rate the way ebeyenza ngayo kuma-services onke e-government.
UMnumzana Nation Mudzidirwa yisiphathamandla senhlanganiso emela ababalisi emaphandleni e-ATUS. Ubexoxa lo Ntungameni Nkomo we-Studio 7. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngodaba lolu. UZulu laye usole amapholisa esithi alubandlululo nanku evumele abasekeli bebandla leZANU-P F ukuthi batshengisele phezu kwezitshezo zenotho kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakamuzi uMnumzana Khumbu Ncube.
Kulobunzima mpela ngoba nxa kuyikuthi i-government iyo esehluleka ukuthi ihloniphe ilungelo loluntu kunzima kakhulu ukuthi abantu kazana bazaphila luphi uluhlu lokuphila. ngoba singakhangela manje nxa kuyikuthi abantu bafuna ukutshengisela ezitradeni bekhona na iholo abalihola kodwa bayazinjwa bayatshaywa bayabula benziwa nje konke okubi njalo okubuhlungu kumphakathi yabo kodwa ongangokuthi okwenza bethi bayatshengisela emgwaqweni asikho ukuthi ukulo muntu ongakuboni ngitsho lo mntwana eprimary uyakubona ukuthi ngelungelo labo bafanele bekwenze lokhu ngoba ungakhangela manje amagesi asela direction ukuthi nana ayimalini asakhanya ukuthi ahambani nabuyasikhathi bani amanzi yonke into ngithole sinkwa nje yonke into ikhwelile kodwa iholo labantu kalikhweli and then benxa bethi bayatshengisela bayatshaya okungangokuthi kusobala nje ukuthi igovernment yeZimbabwe ivele kayilalo inhlonipho ebantwini injalo kayilandaba lo muntu ikhangelele nje ukuthi ibona baziphilele ngcono than umuntu kazana oseZimbabwe
kwenziweni pho Ncube singaphuma njani emadakeni angani
ukuphuma emadakeni angaka lokusokudinga uNkulunkulu ngoba ungakhangela umbuso weZANU-PF ngowamandla babusa ngodli okungangokuthi isizalwane sonke seZimbabwe esifisa ukuthi ngabe siyakwenza siyabula ungavele ukuthi uvuse ikhanda liyabula ukuvele lithi nje liyazama ukuthi litshengisele nje ngento yokuthi lilesisolo kufuvele inyamalale livulayo kumbe livalelwe emajele okungangokuthi ukuhlukumeza nje sonke isizalwane seZimbabwe but engikubona kufanele kuphela abantu bengasakwesabi ukuthi besabe ukutshaywa ngoba lanxa singatshaywa ngoba sithayiwe ukuphela nxa ungowezimbabwe vele sokunzima ungathwalanga so kokungangokuthi abantu kabaphume ngobuningi bawo siphumeni ngobuningi bethu nxa bekunokho esikwenziwayo sikwamukele ngoba vele ukuhlala sithule akukho okuzasisiza ngoba vele kuvele kubuhlungu loba singenzanga lutho ukuthula kakuncedi singaze sithule siyafa ungakhangela abantu abasela emingceleni yamazwe bezama ukuthi bayezama impilo uyasuka ekhawuthini zama ukuyale ubanje zingwenya ubulawe ngabantu bezama ukukubamba nje bekuthathela imali uhlale ekhaya uyafa ekhaya ungabanjwa inyongo uyafa ngoba ukhangele odoctor abastrike uyaqonda kusithi isibhedlela
umnumzana Khumbu Ncube isakhamuzi eZimbabwe ubexoxa ecingweni lontungameli Gomo weStudio 7 ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje kumaphephandaba nemsakazo etshiyeneyo unkosikazi Auxilia Mnangagwa izolo wenze umhlangano namakholisikazi ezinduna eMashonaland West lapho kukhulunywe khona ngenhlelo zokuthuthukisa izabelo iphephandaba le-Herald libika ukuthi imihlangano efanayo iza kwenziwa kwezinye indawo nesikhatshana esilandelayo abantu abaningi bathi izifuyo ziyaphela emaphandleni ngenxa yokuswelakala kwamadlelo lamanzi kubikwa njalo ukuthi le nyamazana zasendle ezigoqela indlovu amadube imvubu inyathi lezinye sezisifa okumangalisayo eWange National Park leManapools National Park lokhu kubikwa yi-Associated Press iphephandaba le-Newsday libika ukuthi umnumzana Elijah Makomo umantshi otonisa icala lobukhohlakali elikamnumzana David Palanyanyathwa wehlulekile ukuya emthethwendaba izolo lokhu ngokwesibili ukuthi umantshi lo engathethi icala leli elibhekwe nguPalanyanyathwa owayeyisiphathamandla sikahulumende esibona ngezempilakahle obanjeke sike silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona kuWhatsApp
awusalibonani beStudio 7 hayi mina igama lami ngukhethiwe ngikhuluma ngilapha eBotswana ngikhuluma ngendaba leka thiwa nguJoram Gumbo lo sinanzelela ukuthi all the time kuyathiwa kubotshiwe abantu bezANU-PF ye kubotshiwe abantu bezANU-PF but umuntu ongikhona ubotshwa isikhathi esincane kusasa sephumile akuqedakali ukuthi kuyenzakalani vele hayi asikuzwisisi thina
salibonani basakazi abahle labalaleli beStudio 7 okhuluma ngomfo kaNkomo lapha ngithanda ukuphawula ngendaba le yokubotshwa kukaJoram Gumbo le mina ngithi kanti bazasukelana lokubophana laboJoram Gumbo wayi kanti Mnangagwa yena i-anti-corruption le ingahle isukele yena imphendukile njengokuyiqoma kwakho ukuthi kayizingele lawa masela kanti kunganjani ukuthi ijikele le anti-corruption ibonise ukubana isebenza ngobuqodwa isebenza ngokukhetha waye kanti ikhetha amaseli amancane kumbe ufakazi bangkhona yiko kuyabungekho yini kodwa nje wonke umuntu uyazobona ufakazi begcekene ngiyabonga
mina bebotswana botswana ukabiwa ngikho ngiyabona ukukhuluma ndaba lolo oyodokta abaxotshiweyo uyinelisi ukuthi ibona iholo abayiholayo kali yenelisi hhayi into eyenziwayo eZimbabwe kunzima kathesi ukuthi ubuyele eZimbabwe into eyenzakalayo kiphele ekhaya hhayi kunzima bafethu angazi ukuthi kuzalunga yini lokhu
kambe lilizwe bani lithi after 2 years litshintsha imali after 3 years litshintsha imali kuhambe laka lakubona ngaphi khona lokhu ibhonda lingabi kwanisi labo 5 years 6 years kuta but selitshintshiwe sukungena okunye futhi hayi 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 yazi eZimbabwe sibili ba kuyazi kuyazikhanyela straight kuyazikhanyela ukuthi laba abantu abazi lapho bavela khona bazi lapho bayakhona mpela hayi khona mani hayi hayi yazi lakathesi ubisa vele kuyazifananela phela lapha vele ubisa nje futhi lonile ibhondi xa ezabisa ama-$2 bisa i-$5 kuyazifananela ndizowa vele ibhondi lalokho kufanana kokuyi-$2 le-$5 yilo vele ibhondi abantu bevalwa mehlo nje bethu kwesinye isikhathi kube sokurayithi akulanto erayithi lapho kwesinye isikhathi lani bantu nakulokhu elikugugwa nje i-CTA urhulumente kanti lebele sitsho urhulumente woku ababulali laba lebethi i-CTA borhulumente akularhulumente ezimbabwe lapho ndokuphawula ngakhona lokhu kwakusinye isikhathi kamgabi lokho vele kuyazifananela kufana vele ngani lokhu umgabi ngani lokhu ekhona umnankakwaphela umgabi vele intonye ngubhuti lo mna wakhe laphana nje kuphela kwehle ukuthi lokuthi umuntu wayedrayive ikumota nje kuphela babethatha uwindi bemfaka kwisteering kuyazifananela lokhu mna but nje lokhu enzelwa abantu bezimbabwe kuthi urhulumente kungulaurhulumente ezimbabwe la sibelitele bantu bakithi lokhu elibizwe abantu ababulala abantu lithi ngurhulumente laphana kwesiwa ngamagorila kuphela laphana sifunukuditshela banga la kwesiwa ngamagorila libeswa zimpisi laphana abantu abadla abantu badla abantu labana abantu labo
lina bogogo labokhulu eseligugile lina arike liphume ezihlalweni liyalela ezihlalweni nje liyalela khona ukuhlontsha kunalokho akula nto eliyalelayo liyalela ukusela kuphela ligqiba izinto zenu limothisa imuli zenu abaye abantwana belele bengadlanga belambile abantwana bezimbabwe ezivulo zimbabwe balala ngendlala kodwa nina liyalela ezikhundleni ezikhundleni liyalela khona ukuba lintshontsha kuphela awubukile izwi ukuthi likuphi manje izimbabwe manje isehlazweni iphenini izimbabwe ngomnankaba lo mgabi abalela ukuthi ayilizwe lezelapheni ukuvuka ekuseni uze umuntu ethi ye amasanshini amasanshini kanti lina la lithi xa litshontsha leyo mali lithi ilizwe lizwe yakubo lathi litshontsha imali ihuquluza lonke ifaka ezindlini zenu latshontsha idola lezimbabwe lazelapheni lamanje futhi lokho lisahuquluza lisatshontsha kwezi alimanga phela ukutshontsha kodwa likhoraptile nabantu bezanu-PF likhorapti kakhulu 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 vele akusuwo bantu elinganikeza abantwana bezimbabwe ukudla bedle belale bekhohlwe ngendlela elibahlukumeze ngakhona abantu bahlukumeze kakhulu empefulweni yabo ngoba ubona bevuka nje abantu bazi ubuhlungu kakhulu ngenxa yenu abantu bezanu-PF abantu libathwalise nzima lithi ukubabulala lithi ukubathumba lithi ukubabopha kanti lifuna abantu bephile njani elizweni lizehluleke lizehluleke because ilizwe ngeke laphana livuze ngobusela benu inhliziyo ezenzile asekho right because angeke laphana sibize umuntu awubukho umnankaba undiza ukusa namalanga umnankaba undiza suku zonke le nto ayilandayo ingabonakali ingakhanyi sifisa wahamba amazwe wabuya lani umnankaba into yokuqala nje wabuya la yini ngoba sikuya kufana kula tshintshwe elizweni izwe lokho lithona liziyaphansi
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu be-studio 7 abasithumezele amakoti abo kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318 lisithumele phela khona manje siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane uhlangothi olubona ngezemithetho kwele melika solutonisa amacala izisebenzi ezimbili zenkampani yeTwitter okuthiwa zazicupha abantu bakwele melika zinceda ilizwe lesaudi arabia unkosikazi fatima mada bayo umongameli wakwele sierra leone uthi kumele uzulu alwisane ngamandla nokudlwengulwa kwamantombazana kulelo lizwe
sabonani balaleli abahle igama lami ngumoveni ngwenya abangaziyo bayathi ukuthi khedisa usajiko khonapha elubani east edaluka esigaba ward 19 ye impilo enzima ke mina ngumuntu oyakhileyo ngilabantwana abane nonkosikazi kutho ukuthi ngingangihlele ekhaya singu-7 ukudla sidla nzima siphila ngelelisa kagugu aba olitholayo u-social welfare manje kathi sibathole mhlaka-5 inyanga siziphelile sidla nzima ngakhuluma kwakathesi besibhajeta ukuthi na siphile ingabo-5 ntambama bazagcina abantwana isithwala sebekujayela lakho bekudla ekuseni ingabo-10 bethova zezisikhathi ilanga lonke bathona bebhoda abesikolo basila khona ngale sikolo kwesinye isikhathi kungaphekwa lutho.
Kwini elikwenza nsuku zonke khonapho elubhani?
Bengilima ingadi sengitshayiwe yilokhu i-heat wave yona le khona akula manzi ke sizama ukuthi sibhalele abanye ukuthi sidinga uncedo ukuthi besibhorele isibhorane akula impedona le kade ngilayo emhlanu isithile bengikwanisa ukuthi ngibe layo emihlanu yona le yizizitshebo kuthe kusitsha ngathatha ngaqhathisa ukuthi kube ngumfushwa kule nsuku impilo enzima kimi ngumuntu sibili ophila ngokukhanda angisebenzi ngiyakhanda sibili sithi khona metal weight esithi Blakey Smith thina abohlangothi lwesipostoli ngabantu abakhandayo so ngaze ngikhande umuya letha umgqomo wakhe isikali phela esokufaka amanzi kutho ukuthi ngakuchaja intengo yakhona besithatha silinganisa lebhakede imali yakhona manje pho ibhakede seliku-$90 nxa ungathi ulithole kwenye indawo angazi ukuthi kuyabe kunjani ngibala yona i-10 kg kutho ukuthi na impilo enzima kwesami isandla
njengoba kunzima kangaka baba ngwenya pho-ke wena usuphila ngani uyakhuluma lapho usithi uphila ngokuthi ukhande amazenge into ezinjalo nxa kungaphumeleli khonokho pho manje ubamba ngaphi nangaphi
akuwula enye indawo engibamba ngaphandle kwakhona lokho kwami wamazenge lakho asukuthi ngokwansuku zonke ngoba vele ibhizinisi lakhona lisekho selawa sokukhumbula nje akula siliqiniso lonke ngumuntu ohleli ekhaya ukuthi ungangizwela sibili ngize ngisize ukuthi ngabe kulomunye nje ongibhustayo ngingene lakho futhi ngingangena kuyiphi iprojekthi ezathengelwa yini ngoba into engekho yimali imali kayikho akula muntu osebenzayo emangweni wethu akula osebenza ngoba thina kahle kahle la sesithemba into zamathimba so amathimba asaganyulwa vele sengabantu baphila ngembhida engadini sengakuthile engadini sisivuka kuphela sivukelana kungelanto esingathi siphila ngayo du kunzima kithi zini ngiyabonga abalaleli inkosi ngathi ngaligcina sikhulekele ukuthi inkosi izuline sithole ukudla siline ngogathi wompoyina lowo
uMnumzana Moven Khalisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka elubhane.
Ibandla lamademokrasi linqobe elamarepublicans kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky okuyindawo yamarepublicans. Ibandla lamademokrasi liphinde lanqoba njalo elamarepublicans kukhetho lwabazamela izabelo zeVirginia. Le njalo yindawo yama-Republicans. Ama-Democrats athi avotelwe nguZulu ngenxa yokuthi uMongameli Donald Trump kukhanya engani uthanda ukulwisana labantu. Ama-Republicans athi azavusa inkophe azame ukukhanga abantu ukuthi bavotele uMnumzana Donald Trump labanye bakhe kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Kukhetho lokudinga usibalukhulu wesabelo seKentucky, uMnumzana Andy Bashir unqobe obe ngusibalukhulu uMnumzana Matt Bevin webandla lama-Republicans. Uthabe okumangalisayo uBashir.
We saw our families come out and say they wanted a governor that is focused on Kentucky.
Abantu baphume ngobuningi babo ukuze votela abakufunayo. Sizalethulela ibhajethi ezalungisa ezemfundo nokunye okujiyeneyo. Lokhu akusikho kwezombangazwe. Lokhu ngokuthi ngibe ngusibalukhulu kaZulu eKentucky.
This isn't about politics anymore. That ended last night. This is about being the best governor that I can be for the people of Kentucky.
UMnumzana Tom Perez, umgcini sihlalo wekomiti ebona ngokwenzakala kubandla lama-Democrats uthi benze kahle kukhetho olusanda kwenziwa endaweni eziningi.
Yesterday's victory was a victory for all Democrats. It was a victory for, I think, our democratic values. We're focused on helping people across this country.
Kunqobe uZulu. Sifuna ukulungisela abantu abakufunayo. Kuningi okumele sikwenze ngesikhathi esizayo.
And we're going to continue to compete early everywhere.
Umnumzana Bevin walile ukwamukela impumelo yokhetho lolu esithi bazahlolisisa amavoti kaZulu bethule abakubonayo kungagqitshwa lokhu. Kodwa wathi engakayi kukhetho lolu uza kwamukela okuzaphuma kukhetho.
I'm confident that in the end the right results will be delivered and I will be entirely comfortable with whichever way they go.
Ngiza kwamukela impumela yokhetho lolu nxa kungenziwa ngemfanelo. Sifuna ukuthi abantu bathakazelele ukhetho lolu.
We simply want to ensure that there is integrity in the process. We owe this to the people of Kentucky.
Abakubanda lama Republicans bathi sokumele ke bedonse ngamandla ukwenzela ukuthi banqobe ukhetho oluzayo.
Lokhu ke ngokunye okwenzakala khonapha ke kwelemelika sesilinika ke umculo kamkhosi. Luze kancane kodwa singakangena emculweni lowo ngeke ngizwe ukuthi abantu bathini lapha ke kuFacebook yethu ye-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi kumele lifithizele okukhona khona ngani isithupha okunje so nxa lingikhangele khonapho ungani isithupha ukwenzela ukuthi lisilandele sonke isikhathi. So ke nangupressure Zuza ukuthi amavuko Dube. Kuzobuya ke lo mandla Joshua Yoram uthi livuka njani emsakazweni. U-Arthur Ncube uyabhala uthi kwehluleka kwahulumende ukuxotsha odokotela kambe uyenzani uhulumende ngalokhu. Kuzobuya ke u-JB Mabhena uthi kanti wona amapholisa ayahola na nankumbuzo omkhulu singazikhona pho ke JP. Then uJustin Maphosa uthi morning livuka njani uthi iZanu PF ayihloniphi ilungelo likaZulu. Musa Mazibuka uthi unjani Dube ayinyaphela kakhulu uthi khona ngale eRandberg uthi selishayeleke umculo kamkhosi size uthi uhamba njani. Yeah, siyawuzwa ke umculo ulokhu cha usenza njalo uPrecious Nyembezi Masuku ukuthi good morning Dube ngilalele lami sisonke. Siyabonga kakhulu ke Musa Mazibuko uyabhala futhi uthi Zanu PF isithwalele ubhulo kambe siyasebenzela imuli zethu phinde sisebenzele lenyamazana izifuyo kambe kuyini khonoko. Ye kuzobuya ke njalo uPrecious uMasuku uthi nyaphila Dube mina qhubekani ngokusethulela okwenzakala elizweni. Ngiyabonga kakhulu ngelikwenzayo. Babela Khumalo uthi Zanu PF bayasihlukumeza okunye okumangalisayo. Ye silinike njalo umculo kamfowethu lapho umkhosi.
Inkumbuzo bebe wami ngo inkumbuzo sithando sami ngo ngithemba lami ngithi ngiyakucabanga sithando sami ngiye ngikukhumbule sisonke phela ngiye ngikukhumbule oh baby ngiye ngikukhumbule oh ungiqinele mntana.
Yeah, lapho ke sithando sami ke umkhosi lapho uyashaya sibilokuzwayo. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Uhulumende uthi kuzaba nzima ukuthi ngawodokotela kulandela ukuxotshwa kwabanye abakhalela umsebenzi. Odokotela bathi kumele uhulumende akhulume labo hashi ubaxotsha umsebenzi. Izisebenzi zikahulumende zisola amapolisa avimbe ukuthi zitshengisele emgwaqweni izolo eHarare. Siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube ngisithi asidibaneni ngo-past 7 ntambama.